Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa lamuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chris, mina njengomzali njengombeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Marabini usethule ingoma yomculo werege.
Ya, umculo werege nje umculo ovele benguthanda vele nje ngikhula nalalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, abo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19. Kodwa kulokhu kulokwesabela ukuthi igciwane leCoronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana, kulakho kubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukukhathaza abazali ukuthi iningi alilamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees. Njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, okubangele ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chris, mina njengomzali njengombeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu. Sinanzelela ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo, isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona le. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behamba-hamba. Nxa kungela ama-movements abantu, akula mali elizweni, lingaba liphilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo. Kulokunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezihlalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees? Ayachiyana lesikolo, indleko zangkhona ziyabe zichiyene. Abe primary nyananzelela esinye isikolo se primary sesigabeni sami lapha edete iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe secondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US. Ngase sinjela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona le. Yona idethi ngokwayo ngikhangelele ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona idethi ngeye tourism. I-tourism yangona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo, kade kungela makiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM, abaso bantwana bonke abanelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni?
njengabazali kathi sicangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala ifees. Kungayenzakala ngesingisi esibiza sithi ama-payment plans. Engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-one kumbe inyanga ezimbili. Engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono but khuluma iqiniso umumuvi abazali kabala mali ilizwe alila mali indawo yami ayila mali kuwomile.
Umnumzana Stanley Dorima ngumzali njalo engukhansila wedede esigabeni seMathebeleni North. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edede. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abalitshumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela kodwa akula ngitsho lo yedwa ogulela ukufa. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS unkosazana Melissa Chingwanangwana othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngumvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadalele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo kodwa ayenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye, akasilaleli izikhalazo zethu, asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo, ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya labazasiphathela kumbe sizathelelana kumbe kuzayenzakalani asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe labantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala ngoba ungakhala izikolo eziningi ezisemaphandleni ziyaswela azila zinto ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igcikwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyene. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igcikwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize liyetshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho, abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Siyamazulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngapi. osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asincwatshwanga kudala na. Sixoxele sizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Abel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela. Kulisiko lesizulu, isizulu siyisinguni. Usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku. So yiba bazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapha bayofihla khona.
Bakhona yini abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi baza eyafika kwaNongoma ukuyafihla inkosi?
Angezwa ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona ekufihlweni kwenkosi, kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi, isilo sakwamthwakazi inkosi uBulelani Njubelo Bhengula Khumalo nguye ozohamba. Ababuya ngale ekhaya angazi, kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi.
Abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi?
Yebo, abeZimbabwe banama mixed feelings. Ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia, kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo. Kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi special kumthwakazi ixazululwe. Wayekhumbula indaba yombhuqazwe, waye interested ngayo kakhulu. Ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi wahamba nenkomo zethu, siyazifuna iinkomo zethu. Ube ngumntu olungileyo, yikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude. Kodwa thina esakesaya kuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizwe sakithi siyakhululeka, siphathwe njengabanye abantu, ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula, bahlupheka kwamanye amazwe, kodwa sinayo indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi. So kunama mixed feelings, abanye bathi ube ngumuntu omubi ngayo le ndaba yokuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia, yethi ebantwini bakithi obehlala ekhuluma nje masivakasha sikhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu, sibe nesithunzi njengabantu bakwamthwakazi.
Umnumzana Abel Khumalo isizukulwane senkosi umzilikazi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba umnumzana Munyara Zimakore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye waqilibezelwa ngumakhelwane wakhe owambhadalisa imali enengi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi uyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali. Iphephandaba lakwele South Africa ele Rapaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba umongameli welizwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga, salibonani lonke balandeli beStudio 7, lani basakazi beStudio 7. Siyabonga, ngiyabonga lami ukungena kuhlelo lapha. Ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo injekisheni, antanti bafuna ukuphila. Pho nxa ungasahlatshwa leyo injekisheni usufunani? Selilokho lidinga okuningi, lokho okuningi elikudingayo lidingayo. Lina litshele ukuthi nana ngumuthi. Hlatshwa nini? Sebehlatshiwe abantu, amanye amazwe bayahlatshwa. Lina lisafuni ukuhlatshwa, selidinga ukuthi lize litshelwe. Lizitshelwe njani? Ngawuphi umhlobo wokutshelwa? Hlatshwa nini kuphela lizithulele umsindo, liphile ukwenzela ukuthi liseve i-COVID-19. COVID le ekhona emhlabeni lelizweni lenu leZimbabwe nengi bayafa abantu lani liyafisa ukufa zamani kwenza njengalokhu kwenzela ukuthi lani lize liphephe libe ngabantu lani kwabanye abantu ngiyabonga
salibonani studio 7 ngu-Edi lo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kwele Johannesburg ngisacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa basaba nokuya emapholisini or ukubosa onhlala kahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhesi ngisho nje loba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance child maintenance awubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo ngisacela ukuthi uma nga uqinisekile unawo ama-victims alabo bantu aye to the nearest police station ayozibika ukuthi ubani nabo abantu bayalela ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha ngisacela mpela nje uma enabo labo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto ngisho ungenayo yona i-passport ungenayo i-birth certificate e-police station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu so angazi yena ukuthi laba bantu ngabahlala kuyiphi iside yeSouth Africa eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong aye police station ayoprove ukuthi balile bafuna amaphepha ngizombelieve kodwa beside lokho hayi cha awukho umthetho osho lokho futhi angazi ngibone kusenzeka baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha benganalutho belithola usizo epolice station
injani basakazi baka studio 7 ukhuthe entabazinduna ilanga lokujabulela ilanga labomama leli ngithe Zimbabwe kalitsho lutho ngobomama abahlukuluzwa khane sikhuluma nje omunye umama onjengoThabita Khumalo usesibhedlela wehlelwe inkemenkeme yendaba lokhu okwenzakele kuThabita Khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya amalo ecatsha lakho neZimbabwe igovernment yamalo ecatsha iphendukela abantu yaba yinkukhu edla amaqanda kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becatshile iqiniso elikhona ukuthi lokhu kutshaya kukaThabita Khumalo lokuthathelwa nje izinto kwezombusazwe usazwe lokhu ayisiwo masela lawa sihlezi sikhala ngabanye abahlezi bevalelwe bebanjiwe insuku zonke bebanjelwe amacala angekho isikhathi sokudemonstrator sikhona kuconstitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo lafakwa emuntwini oyedwa nabangane bakhe wenza ngani ithina asilaliswe ilizwe ngelakhe lalabo abusana abadlalabo akulandaba abahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenye imini
ngibingelele abasakazi bethu beStudio 7 ngibingelele umthakazi omuhle mina okhulumayo ngikhuluma ngikwele South Africa isicelo sami uba nga olalele inkokheli mazilalele leli lizwi ngikhumbulela ikusasa le ukuthi ngima umuntu angabe siyahlala phansi esebuyele ekhaya besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kuyo ube le nto ebambekayo ozobunayo ma ufika ekhaya yebo
salibonani basakazi abahle yebo siyabonga indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu umoya ongaphebutswana into enthanda ukuba ngiyijoyile eyokuthi abantu bangathi indaba yegrowund indaba yegrowund liyana isizwe sibuhlungu thina nje abantu besindebeleni so omunye umuntu osengayithatha ayibone njengento encane elula yona leya ndaba one day izavusa impi yabantu uma bengayinanzeleli ngifuthi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi sibili abantu uma bengayinanzeleli asiyinanzeleleni yona leya nto impi kakhulu futhi ayisoziphele noma bengaze bethina esoziphele lanti izahlala ikhona noma ngaze benze izahlala ikhona kuze kube sekuphele salibonani basakaza abahle hayi nyezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu hayi zilohlonze ngempela ziyajabulisa mina ke ngithanda ukuba ngichaza okunye la njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebele ukuba abantu bakithi lingadadazeli liyele lalo ibandla elikhona komthwakazi imthwakazi Republic Party lolodwa ibandla elizale inguquko okukhona lokho konke sikubonayo lokho akungeke kusincede ngalokho angeli uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangisibo bantu bakamthokazi unganceda umuntu ongasiwakini ngayiphindlela asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bantu sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodi bandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba izakwenze njalo ke siboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabe ngokukhamisa nithele siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abahlali besigaba seTexas esatshaywa ngungqwaqwane owadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama-insurance ayala ukubhadalela lumonakalo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, umumo kulezi ndlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqandulo kubonakala sibili ukuthi izindlu lama-business amaningi achaywa sibili. Lathi nje kulapha saba lakho ukuthi impumpi zichaywe, zifreeze, zidubuke, zichitha amanzi after sekwenzakele lokho. Umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga, ungalindelwanga lapha endaweni enjengeTexas. Ngoba eTexas i-state esichisayo asizo state esilomqando. So kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando. Lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando. So kwalimala sibili izindlu eziningi. Boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu, kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle.
Manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo, njalo ungasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini ngohulumende?
Abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba ngakhuluma lalaba abama-insurance ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama-insurances la awama-businesses aphezulu. Abantu kazana ama-insurances ahle athi awula your insurance ye-flooding, awula your insurance ye-foundation nxa kuyikuthi kuduka impompi ngaphansi kwezindlu. Bahle bathi akula insurance enjalo. So ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela, bezithengela, befaka mbijana mbijana. Kodwa ke okungathi nguzwa kuhle yikuthi ama-insurances kakhavi ngoba bekungayisiyonto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala. Bandise ukukhava umoya, ama-hurricane, izinto zolezo ezijayeleke eTexas. Kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freeze, hayi, babengelakho, abalakho kulist ye coverage yakhona. Bayaqondisa abantu ukuthi ba apply kulokho kuthiwa yiFEMA, we federal government. Angingazi ke lokho lakho, angithi kuzithathela isikhathi sakho, kodwa kabantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho. Yomumo wakhona olapha eTexas.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas ngapha kwele Melika. Jazz, uJays Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Maravini.
Umuntu base Africa, inobuzo. Umani singazethe.
Salbonan lonke emsakazweni omkhulu. Yeah, nguJazz Marabin lo. Yeah, umculo wereggae nje, umculo vele benguthanda. Vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, abo Peter Tosh, you know. Yeah, umculo nje engiwuthandayo, umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye, njalo uthandwa ngonke umuntu omncane omdala, uyawuthanda lo mculo. Umculo ole message, umculo oyakhaya, umculo othandwa ngabantu kakhulu umhlaba wonke.
Yo yengoma yakho iyakholisisa sibili, ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le?
I video isezingile liphezulu kakhulu, isezingile liphezulu kakhulu. Sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshi, ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze. Okusalayo sifisa abalaleli, abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle. Ya sibenzela laba group amaningi lapho, anjabo Khaya Arts, anjengabo Bolamba, Alexander Tinsley, Omzo 7 lapho yoba direct video, ukutsayi Chikomo nguyo ofilm leyo, Loras. So this is a very 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 good video, also a different style altogether, and ngiyithanda kakhulu. Labantu bayithanda kakhulu ngendlela emangasayo, njoba namhlanje silonjile nje bayithanda kakhulu, ama message engiwathola yamangalisa kakhulu kakhulu. So hayi, ngiyajabula ukuthi i approach yami ku reggae abantu bahle bevele bayithanda. So yeah, ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJazz Marabini lapha khona, ukuthi uJazz Marabini umculo ongacula noma uphi umculo. Yeah, so nansi reggae umdumo wamakhosi, liwuthande. Usekele lihambe ku Facebook, lihambe ku YouTube, li like page, li subscribe. Ikhoqakathekileyo lokho esikuzayo namhlanje, lati ukuze sikwazi ukuthi sithuthuke, siphakame, sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho, usuzahle uhlale uchaya irege na, kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Yeah, irege umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza, kodwa umculo kade vele ngiwenza, soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha ku reggae ngizama ukuthi ngingene, ngifinyelele ku international market, ku international scene, lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela, uculeli abantu baseAfrika, uculeli abantu bonke nje emhlabeni wonke jikelele. Yinjongo yalo umculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo, ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho ke abantu udinga umculo waseZimbabwe, bawudinga umculo wakithi. Ngakho ke sami ukuthi sufake. So irege le irege etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengoJazz Marabini. Yeah. So yes, I'm so excited. Abantu ngoke ngcuse ukuthi abantu abasekelele umculo. Lo mculo lo kade vele ngiwenza, nzayenza le album yakhona. Xa vele uhamba kahle nizabe nisenza irege, mphinde ngenze le umculo owesintu kade vele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19, kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekwe uZulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.